come now. DOE come now. DOE come now. DOE come now. DOE come now.
yothezi ngifuni mina
lashoni langa mina ngisezindabeni
iyothezi ngifuni mina
lashoni langa mina ngisezindabeni
iyothezi ngifuni mina
lashoni langa mina ngisezindabeni
iyothezi ngifuni mina
lashoni langa mina ngisezindabeni
iyok tesin kunyimna lashoni langa ngisezindabeni lashoni langa ngisezindabeni lashoni langa ngisezindabeni lashoni langa ngisezindabeni
La shoni langa mina ngisezindabeni